Sangazi kutamasiko ayachiyana. Mina ngokwazi kwami uzimu luwela abantu ababe belomunye wabo oyabe echithe igazi elingelacala. Mhlawumbe anyamalale kuthuliseke kuthi. Kodwa-ke imvama yena lowo oyabe kwenzile angasila kodwa aphile lobunzima bokufelwa ngendlela ezingaqedakaliyo kwabakini. Kangazi-ke laba bathi nxa angabekwa entabeni yona leyo lapho kubekwa khona abanye bazaqedwa luzimu mhlawumbe lisiko lesitshoneni. Kumbe njalo utsho ukuthi balisandla ekufeni kukamgazi xa kusiya esintwini sakithi. Kodwa kwesakibo hhayi kamkwazi inkwazi ukuthi yikho lokhu ukuthi ungachitha igazi elingelacala unyamalala ungabonakali. Ungafumi ukuthi nguwe uzimu luzahlasela lungakuthiya wena njengoba ngisitsho luyethatha intsholi yomndeni lezizukulwane zakho baze batho abadala ukuthi hhayi lokhu kubangelwa yikuthi uyihlo omkhulu wenza isiga esithize nyakana thize lokhu okuthi kodwa ukumbeka entabeni kungaba bangela uzimu hhayi ngingazisiko lelo elithiwo yibona ababathi bazadliwa luzimu.
Esintwini khona nxa lithe labeka umuntu endaweni lapha bengafuni khona kuyenzeka yini ukuthi alihlamukele alihlasele ngozimo?
Ye ikuthi sesisiya enkolweni yabantu ye ngoba ngiseke sizwe sibone abanye nxa kuthe kwaba lo kuxabana ungazwisisani ungazwanani ekubekiweni komuntu endaweni ethize mhlawumbe ebingafunwa ngulowo obekwayo kumbe abanye bengafuni bayenza imithanithani lesintu sabo babike lasemadlozini nakibo ukuthi amadlozi lalo osehambile bababone ukuthi benzani nalabo abantu abaphambana lalokhu abawufisayo mhlawumbe-ke lapho usila kungathiwa luzimu kodwa kuyabe sekubangelwa yimikhuleko yalabo ababekhuleka kulokhu abakhuleka kukho ngaleso sikhathi ukuthi laba abantu baphambanisile kabashaye ngoswayo.
Umbona efihlwa ngaphi uMgabe njengoba kulokudoniselana okungaka phakathi kwemuli yakhe lohulumende?
Leyo impica amadala insinda baphenduli. Kuba lukhunyana kodwa ngibona ukuthi ekugcineni uhulumende lo uzakwenza awufunayo. Labana abantu njengoba sizwe omunye wabo esithi bazacupha inhlabathi labo bayakwenziwa bomngcwabo khona lekha ukuthi bazakwemba labo ithuna. Bathanda inhlabathi kumbe iros ekhanda phana entabeni kule nhlabathi bayekwenza isiko labo lokumngcwaba labo ekhaya kutho ukuthi angangcwatshwa indawo ezimbili angangcwatshwa khonapho e-heros ekha ngendlela le efuna nguhulumende labanye lezinduna zakhona lezo lale indlela abazayenza bona abakibo abawugushungu ukuthi bathathe inhlabathi bayemngcwaba eceleni kukanina. UMgabe ngombono wami uzangcwatshwa indawo ezimbili. Umzimba uzangcwatshwa entabeni kodwa isiko labo lakogushungu elizayo elabe lingcwaba umoya uyangcwatshwa kuzimba.